Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngali vukanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 15 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe aqophayo kulokukhulumisana lawo kuhle nxa befuna ukuqhuba imikhankaso elemibuthano yabantu abanengi. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi.
Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba basuspendwa, abanye njalo bayaxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu,
eleZimbabwe selibhekane nokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe aqopha amapholisa kulokukhulumisana lawo kuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso yokhetho elemibuthano yabantu abanengi. Amapholisa izolo ethule umbiko oqondisa omunye njalo umbiko osusabalele enkundleni ezijiyeneyo othi wona ibandla le Citizens Coalition for Change i-CCC iyabandlululwa kudaba lwemikhankaso yamarali. Amapholisa athi njalo akusikho kubazisa nje kuphela ukuthi kuza kuba lomhlangano ngoba labo banemvumo yokumisa umhlangano nxa bewubona kulungile ukwenza lokhu. Kodwa ukuqinisa isandla okwenziwa ngamapholisa kubandla le CCC sokusolwe ngabaningi ababalisa abakubandla lezanu PF labo abathi amapholisa awasalandeli umthetho welizwe kodwa asesekela uhlangothi lwezanu PF.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi ubakhwezele iholo kodwa kungasilo qiniso.
Amalanga lawa esibhekane lawo lokhu kuqala iviki leli, ababalisi, abaphathi bezikolo, abasekeli babaphathi bezikolo badliswa imbuya ngoluthi. Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba basuspendwa, abanye njalo bayaxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu okusuka kusiphambanisa amakhanda ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuthi uholisa ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende i-$100 eyiyo esisenza abantu baxotshwa imisebenzi, eyiyo esisenza abantu basuspendwa. Kodwa masokuvela sesithola ukuthi $100 le yikhushini. Kahle kahle uhulumende akubanga laba balisi kuyini? Kahle kahle iSecond Republic ekubanga lemfundo kuyini? Izinga lemfundo kade seliphansi khona le esiye sabela lokuthi kusiyaphela umnyaka imfundo yonangwayo izabe singasekho. Thina ke njenge-Athuzi besisamncenga uhulumende ukuthi kabuye emsulwa nxa eqondana le ndaba ye-crisis ye-education, engabuyi ephuza amanzi amponjwana aphambanele ingqondo ngoba education is the pillar of the country. I-education yiyo insika yelizwe noma yiliphi. Pho nanku ababalisi sebehleli ngesifunu esisodwa ngenxa yokuthi bengazi ukuthi kusasa labo limi njani, kodwa kusenziwa ngabantu abangelandaba lemfundo yabantwana.
manje njengoba lihlala likhala ngendaba yeholo sisizwa uhulumende yena ehlala engothi uselikhwezele iholo ngembadalo yama US dollars elina lithini ngalokho
uhulumende usephila ngamanga amanga asewakhulumile kathesi nawo ukuthi ukhwezele abalisi lezinye izisebenzi zikahulumende iholo labo $100 kukanti uguba matanga u permanent secretary usebhale umbhalo minute number 7.03.2022 oveza ukuba $100 le akusiyimali engezelelweyo kodwa phecelezi ikushini nyakenye sithola amakushini angaba mathathu ikushini eyodwa leyodwa besiyibona ngenyanga yona le engene ngayo siyazibuza ke ukuba $100 le ibingeyokuthulisa umntwana phela umntwana engakhala uthuliswa ngesiwitch pho thina singabantu abadala esidinga iholo lethu elatshontshwayo ngo-2018 October $540 ukuthi singathuliswa ngekhushini asazi ziyozala nkomona
sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi ye-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ye-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane eZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemekhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele Russia. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
eZimbabwe lisebenzisa isilinganiso samatons azinkulungwane ezilikhulu lasithupha, 16,000 tons ezengqoloyi ngenyanga. Ezipheka isinkwa amalofu ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele lidinge lapho elizathenga khona ingqolo efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise ukumelana nodubo lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuveze ngumkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower eGrain Millers Association umnumzana Tafatswa Msarara.
Global wheat supply position, large loading on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The whole region, including Latvia, Belarus, and others, are also wheat producing countries. We've just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because their insurance companies have now declared the war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo leyo ayisahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekile phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kweleZimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke oselizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. UMsarara uthi kungaba lokufuthelana elizweni nxa ilizwe lingehluleka ulungisa udubo lwesinkwa.
That of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice and agreed that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread in the other related wheat type of foods worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcishi kwezomnotho umnumzana Mathew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa nokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele okugoqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekusileleni kwesinkwa kuphela kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi ebe kube nzima. okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa siyaphezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo, amafutha ezimota lawa asetshenziswayo, besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke, kodwa ngenxa yeziphazamiso esezinziwe yikudlakela lololu phakathi kwe-Russia le-Ukraine.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi Harare, umnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kweneliseke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise ukuzitholela lapho esingathola khona isinkwa lokuningi-ningi. Kharesi sesiphambanisekile ngenxa yempi ese-Ukraine le-Russia.
EleZimbabwe lithola ingqoloyi kwele-Russia eyisilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% layo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lilembali yomvukela wabantu eminyakeni edluleyo phansi kombuso kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana namapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje nxa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesidumbu sikamama oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 esitholakale emasimini omumbu emzini weWaterfalls eHarare. Amapholisa athi indaba ezifanayo sezibhahile endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Bathi njalo kulesinye njalo isidumbu sowesilisa esitholakale emasimini emangweni weJeswingo eMaswingo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilo daba lokuthi owake waba ngumeya wedolobho leHarare uMnumzana Herbert Gomba ubotshiwe izolo ngamapholisa eHarare esetheswa icala lokulobisa abavoti abalitshumi lambili lokulobisa igama lakhe kuluhlu lwabavoti esebenzisa ikheli kanina. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kustudio 7 livuka njani basakazi abahle nabalaleli abahle? Ye, lami lokhu enzama ukungena kungeneka nzima, kodwa hhayi ngiyazi ukuthi ngiyogcina ngingenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo-Jonathan, abadla izimali labanjengabo-Gawuli, kuthiwa bayakhuluma nje kuphela. Yena uhamba labo, akumelanga sibagxeke, uyabanga lo kuthi waye sibagxeke. Hawu, wena mfowethu uyazi usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba ungathi uyabheka kahle kahle thina singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona ku-Studio 7. Yikho lapho obona khona ukuthi yikho ukubonisa ukuthi vele asibambananga, sikhulume ngazwini. Yikho kuzayenza ukuthi isitha lesi sikhulu kuthiwa ezalu PF sihlale sisemakhandeni, ngoba isitedi ukuthi silwe lesitha sihlala sibhizi silwa sodwa. Uyabo, uGawule kumele simgxeke ngoba ngumuntu okhulumela izalo ebulala ilizwe. Engithemba ukuthi wena mfowethu okhuluma kanje ukuthi uGawule akagxekwa ungaphandle kwelizwe, usuke ungakuboni wena ukuthi uyesebenza e-South Africa kuyinto embi. Akusolungelela ukuthi uyesebenza e-South Africa, akusonto enhle ukuthi wena usebenze phandle kwelizwe utshile izwe lakho. Kuyixa abantu afana nabogawula abaguquze ukuthi izalo ivuse siya phambili, kodwa ngabe bonke la bantu abanjengabogawula soke isizwe sabandebele sibambana sikhethe into eyi-1 izalo useyisusa phansi kwethu, izalo vele iyacitsha ipeniti ya ithi mphawule khonapho ukuthi abantu basesindebele akhethe sizame ukubambana. Siyekele ukugxeka izinto kuthiwa hey abasempumalanga, hey kwathi akwacima abantu asibafuni. Asibambaneni sibhekele into engabi namandla okuthi isuse izalo, ngoba iproblem enkulu lapha yizalo bafowethu. Asisuseni izalo silungiseni ilizwe lakithi liye phambili. Singasusa izalo sizaqala ke ukubheka mhlawumbe belizwe sethethwe i-Triple C, siyobheka ukuthi i-Triple C abantu abafakayo ezigabeni zethu ema-police station ezibhedlela zethu ngabantu abanjani, ngoba into esifunayo ukuthi umuntu osezindebeleni asebenze ezindebeleni. Asifuni ukuthi kususwa abantu eHarare le bazosebenza ngapha ezindebeleni, njalo kungayisho ukuthi ngoba siyabasonta, kodwa obuye nobuye kahle endaweni leyo okiyo. Into kambonge khonapho bafowethu.
Salubonani lonke kuStudio 7 basakazi beZimbabwe nabalaleli uStudio 7 amagumbi amanomhlaba hayi nyalizwa liyakhuluma mpela kodwa makuyi ukuthi sisola izano kufanele singayivoteli kufanele singayivoteli ukuze ingabi lawo amandla pho nalabo bonke asebake baphatha wonaba o-MDC akula nto abayenzileyo asikezame nabanye sibona ukuthi bazenza njani ngoba ukuba loko sizama into eyodwa asizibe sincede mina kusiyangami nto asizameni zabo asizameni zapho mpela makuyukuthi yehlulekile asizatshintsha sifake kumpi umqondi ngokizanu le-MDC sesikubonile phela inkinga kachamisa nje inye iyi-1 yokuthi ufuna abantu besendebeleni bebe ngamaphini yi-big problem yakhe nje ubona isithuthi vele like kuzana uhlelo lwakhe so angikwazi laba abatu-right angicabangi ukuthi ngabantu abangaba ngabesindebeleni ambandluli shona ambandluli indebele kodwa ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo asizameni zapho ingehluleka sizameni umqondisi laye naye ngehluleka maningi amanye amaphathi vele so lokhu abakwenzayo aya ababotshanisa vela kula muntu ongaku-understand anazo ongaboniyo akutho ukuthi vela sozabona lokuthi ngithi ubani ukhulume kanje kanje bazazi abakhuluma bemsapota kodwa since iqala iphathi kwakungcono mpela kungcono but ukuze bephuma uwelshman uncube labo-gibson sbanda vele kwasukule problem ngamakala uwelshman uncube futhi masebuyile and futhi uthuli kazwakali ungatakekho shin ngibusaba ukuxotshwa hhayi kodwa sizameni zapho ngehluleka layo siyatshintsha sizame umqondisi engehluleka layo ungcono sibuyele kuzani wazi ngoba kuyafana msa kodwa sizameni zapho sinike i-chance yayo bese sizama-ke kungehlula sizazama umqondisi sincediseni bantu bakamqondisi kumbe be-MRP zamani ukusincedisa singehluleka sizatshintshela kini kuyabe kwehlule kungehlula lakini akusho ukuthi kufanele sibivelezane kuyabe kubona sitivele into esiyenzayo ayila way forward ngiyabonga ukukhulumayo Mike Spanda from Enyamendlovu emgusa
Sanibonani basakazi abahle ekuseni namhlanje ngiyabonga basakazi bami ngiyabonga nonke indaba elisinikeza zona zimnandi ziyazwakala futhi ziyabonakala zeqiniso ngoba azidingi ukuthi uzofaka amagogorosi ukuzibona zilezi ndawo zeqiniso ngoba ziyakhuluma uzikhulumela bona bantu bakamthwakazi bantu bakobulawayo bantu basemathebeleni north masthebeleni south isikhathi eside kakhulu sihlukunyezwa abanye abantu abacabanga ukuthi bona ba-on izimbabwe kodwa ithuba lisekhona 2023 ikhona indoda emadodeni ebelesibindi ihamba ikhuluma itshela abantu njalo ezimisele ukuthi simele sisonke bantu basemidlezi ukuthi asike sikhetheni ka-1 asinandaba ukuthi kuvuka pha amaphathi kumbe kulabo-CCC kumbe kulabo-DCT or kulabo-MDC Alliance laba bantu sokuzomele sibakhiphe thina yithi amanje sezandleni zethu ubone sibakhiphe endaweni yakithi sivoteleni i-MRP sike sibone i-MRP ukuthi izosithwala esithini u-CCC kuphathe entsha yayizolo le vela siyazi lokuyazi musa njalo lo mfana umncane kakhulu osoze ebusa abantu lo vele ebekhohlisa abantu nje i-MDC la bonke abantu bala sibe 20 years bekhohlisa abantu soke sithatheni okwakithi ka-1 kuphela yikho okufuneka sikwenze manje sithatheni okwakithi fake i-MRP isimele lokho esibona futhi sivikele into zakithi sivukele izinto zethu zibe sezandleni zethu kayi-1 kuphela abantu bakithi zizobona into zonke ziyaguquka musa ngiyabonga
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa unhlanhla mahlangu osebutswana e-Francis Town e-block 8 ekhaya elupane emalunku lapho ngizalwa khona ngivusa umama unanhlanhla ohlala koncuke kwamatshivovo ngivuse lenkosikazi wamampofana ngivuse lawo makhelwana bami abalandelayo unkomo RJ umdala owayesebenza esibhedlela esenipholu ngivuse lo malume wami upholu ngwenya usamthulisi oyinyanga laphana lo mza wami ujabulani ngwenya lo mdala usathulani undevula laba komoses chuma wonke nje abangaziyo abemalungu emazwidini udube kompofu ngale ngithi ngiyalivusa madoda binjani ngapho kunjani emasimi ntonyaka ngaphe eBotswana hayi izulu kulensuku alikho alikho sibili ilanga lichisa okumangalisayo sengazi ngapho eZimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda ngithi ngiyabonga imihlanhla wakwamatshivovo laphana koncube
linjani abantu bestudio 7 linjani abantu bestudio 7 u-anaconda lokhulumayo mina ngokuhlala ngihlele eSouth Africa kodwa ngibuya le kumfazi otshaya indoda izithi rakasha ife elo agwelo ya kuzwisa usizi ukuzwa abantu besintwini abantu abakhuluma isintu ngakhuluma ngesintu ngithi isiNdebele ukuzwa besupportana noChamisa besithi iMRP iletha ukwehlukana kwabantu ayihlanganisi bantu mina ngazi ukuthi kanti abantu bafunani umqondiso livula amehlo livalekile lokho likuphithinisana namaphathi asempumalanga kona laba abantu abata umqondisi yeyo ulethi ukuthi abantu izibaphe ngakanje licabanga ukuthi lina lingamandebele amashona alithanda yini licabanga ukuthi alithanda yini okwenza unkomo baze behlukane naye kuyini angithi bathi abafuna ukubuswa lindebele licabanga ukuthi okwenziwa ngamaphathi wonke esishoneni ukuthi kuthatha indebele libe ngu-vice president wesithathu ucabanga ukuthi ku-right licabanga ukuthi ku-right lina elidlizi imali zezanupilo licabanga ukuthi ngokwenza kanjalo kwenilanga bazolikhetha ukuthi ube ngu-president abangeke beze belikhethe nani lina masapota akachamisa lina elokho elikhuluma lithukela ama-studio isithi umqondisi umqondisi ulivula amehlo lina livalekile kuyini okwenzakala kobulawayo sathi sikhula thina sasingayazi ibulawayo ukuthi ingaba nemikhuhlane yekhorela sibe siyazela khonale esozibili isihudo lesisazela khona lesozibili uChamisa nge-XXX yakhe wakugijimoletha abantu besishona nithi bazovotelwa kobulawayo baphathe kobulawayo sesithole izinkinga manje sokucithwa yonke into zamanzi sephuza amanzi ahlangane nengcekeza kodwa uze kunomuntu othi umqondisi kayenzi kahle ukuvula amehlo wena uvalekile lokhu ufuna ukuvaleka usiyaphambili abantu besindebele vulekani liye kuba ukuvaleka amehlo vulekani ma umlandele uChamisa umlandele nangesikhathi sempi babekhona babethengisa bengafuna ukuthi iZimbabwe ikhululeke kodwa namhlanje ithe sikhululekile baphinda futhi baba yiwo asebesidle kuyafana ke nani lina bantu elilandela iZanu-PF nelilandela uChamisa liyamsola umqondisi kodwa ulivula amehlo abantomeni babulawa ezikolo kawuboni bafeliswa abantwabenu abapasi kodwa kawuboni akula development ekhona eMatabeleland unamehlo kodwa kawuboni akula mntwana wesindebele nosebenzayo kawuboni kodwa uvulekile amehlo ufuna ukuthi uzubone ngani ufuna ukuthi uzubone befike bekuxotsha lapho ohleli khona bekuthathela umfazi la uzobona khona ukuthi laba bantu besitshabini abekho-right yikho elikufunayo bayi-invedile ibulawayo yonke leyana bayi-invedile igwelu ngisakhulume ngewanki iMatabeleland inothile kakhulu kabi yikubona nje bebhizi befaka abantu babo ayikho enye into abayifunayo bagwabukela umhlaba wasemathebheleland wokomthwakazi kodwa kula bantu abavaleka amehlo abalokhu besithi Chamisa lapha Chamisa ngani vukanini bantu bemathebheleland abaleleyo vukanini emaqandeni into esisele manje ukuthi ufike belithathele abafazi lapho elizokwazi khona ukuthi laba bantu besitshabeni babi abantu besindebeleni nababathandi lizayifunda
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesizwe ke ingxoxo esiqhube leqembu le eza kobonke parental bliss okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo elandisa
yebo nge kanti wacaka kangaka jaha ngani ngumuntu olusinyo kakwenze njani
adwekela wena ngomama laba banoringa
Thank you. lalate laleli qembu lesine njalo isihloko salo sithi efelweyo ayibanjelwa mazwi. Nangu umholi weqembu odabuka phansi lecholocho uBlessing Luphahla.
Izihlobo zami ngiyabingelela kakhulu, ngibonga kakhulu bakithi abalandeli abathe bathola lengoma, bangisifonela abanye bangitshela ngibangqinisa lapho bangqinisa khona. Ngibonga kakhulu izihlobo zami, lingaphela uthando.
Sikhombisa ezigoqela ethi Sathane ngiyekele, incane lengane kanye lethi Nozipho. Abangathanda ukuthenga idlalade iluphahla bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844-383835. Ngiyase South Africa. Uma wabubonana inamba izokuphuzela ukuyithola, ungahamba ufike ubhale Glory Boy Luphahla. Uzongithola lapho kuFacebook, ngikhona kuFacebook. La kuInstagram uGlory Boy Luphahla. Ubusubheka lapho kuFacebook unegroup ebhaleza kubonke. Nakuma ungangena lapho nje nakho ufike uzosithola lapho.
Abalandeli ubatshela wapha manje.
Asisaphoteneni, isiqhubekeleni phambili, umculo siwushaye. Lathi kusasa abantwana bedle. Yiyo nje into engicela kubalandeli. Ungasupport ukuthi hayi wena ngoba ubani, ngiyamazi se uyazwakala lapha nalapho, usupport ukuthi ilokhu njani. Dlala ingoma uze isikhathi sokumamela ingoma, mawuthe wayithola udlala ingoma uyimamele, ngawe uzothola ukuthi hayi lapha mpela hayi ingoma ziyaphekwa.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kubonke Parental Blessing ngale.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe axophayo kulokukhulumisana lawo kuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso elembuthano yabantu abaningi. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni i-R2s ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi mahlayana ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voindebele.com.